zikhona izaziso ngoba ngokungena umhlangano we-residence association ngabona omunye umama omnwele imbozi udina wakhuluma nge-mpox wabatshela ozakhamizi wacela ngomhlakabhekise emhlanganweni ngendaba ye-mpox ngazo kuya beclinic nakucukucushisa nayo bekhuluma ngayo beyikhuluma i-mpox kukhona sibuki kodwa mbone ngami kuyasikela kufuna ukuthi ngabe kufakwa yomsinza kuhlanyelwe lamaphepha abasibaya zamgela athlete akhuluma nge-mpox ngoba nawuthi uyatshela mangikhazanyana kakuthi yeyi kube bizibambe sokulomkhuhlane omutsha e-mpox babe bekumangala sokuthi ukhuluma naye abantwana babe bekumangala so besifisa kuhlatshelwe kakhulu kobulawayo njengoba sibonakeli emperweni kwalapha kuseduze kulula ukuthi umkhuhlane uhambe ibizwe lonke uzofika uhambe ibizwe lonke uzofika langaphakithi kobulawayo
yiziphi ezinye indlela ebezingafinyelela ngcono izakhamizi ukuthi zibe kwazi ngomkhuhlanelo
kuleyo indlela okungasetshenzwa komkhuhlane lowo kube sebantwini ngoba abantu abaningikhathesa ngasebandaba lama-TV abasebandaba lama-radio abawalaleli ube khona ukuthi inhlanganiso ezikhona ikakhulu zona lezezi-health lama-organizations anjengama-obupra ama-residence associations wonke kwenziwe ama-roadshows kukhulunywe ezikolweni kukhulunywe kubike emasontweni kukhulunywe kubike nakuma-clubs kube nabantu abazahamba bekhuluma njengebhotibhoyela izabishe kakhulu njalo nayona bena ngiyitshoyo ezinhlanganiso ezikhangele nezezethi babe phansi egrawundini ebantwini ngoba sewonke umuntu umuntu eklini njalo abantu abaningi bathenda kwemasontweni kanga so nxa kungagcwalisa nje kusezulu ube phansi ube sebantwini
abezempilakahle baxwayisa ukuthi abantu begeze izandla njalo lowo ongabe sehlaselwe ngumkhuhlane lo ahlaliswe yedwa ubona ingani abantu bengakwenelisa yini khona ngapho
sezekenekisile lokho ngoba amazi lawo sathathethi ngabamanzi njalo abantu abaningi babejile bangamaloja bahlala ama-one room ngama-two rooms vele kakucedakali kunzima kakhulu ukuthi kube ne-room okuthi a-ake kabi-room kuyaba ngaphandle ngelo muntu ogulayo kuza kuba nzima kakhulu.